Isahluko 60. Umbuso ozahlala phakade. Ngobunye ubusuku, inkosi uNebukadinezari yaba lephupho elingajayelekanga. Iphupho lelo lamhlupha kakhulu waze waswela ubuthongo. Wabiza abenza amasalamusi wathi kubo, "Ake lingichasisele ukuthi iphupho lami litshoni." Bona bathi, "Nkosi, sicela usitshele ukuthi uphupheni." Kodwa inkosi yathi, "Ngitshelani ukuthi ngiphupheni. Lingehluleka ngizalibulala." Baphinda bathi, "Sicela usitshele ukuthi uphupheni ukuze sikuchasisele iphupho lakho." Inkosi yathi, "Phangisani lingitshele ukuthi ngiphupheni." Baphinda bathi, "Nkosi, akula muntu ongakwenza lokho." UNebukadinezari wazonda wathi zonke izihlakaniphi zibulawa. Lokho kwakusitsho ukuthi uDanyeli, uShadreki, uMeshaki lo-Abednego labo babezabulawa. UDaniel wacela ukuthi inkosi ibanike isikhathi. Yena labangani bakhe bakhuleka kuJehova ukuthi abancede. UJehova wabasiza yini? UJehova watshengisa uDaniel ephutsheni iphupho likaNebukadinezari lokuthi litshoni. Ngelanga elilandelayo, uDaniel waya encekwini yenkosi wathi, "Ungazibulali izihlakaniphi zeBhabhiloni. Ngiyenelisa ukulichasisa iphupho lenkosi." Inceku leyo yahamba loDaniel kuNebukadinezari. UDaniel wathi, "Nanko okuphuphileyo nkosi. Ubone isithombe esikhulu esilekhanda legolide, isifuba lezingalo zesiliva, isisu lemilenze yethusi lenyawo ezilengxenye yensimbi leyebumba. Kwasuka ilitshe entabeni latshaya isithombe leso enyaweni saba izicucu ezaphetshulwa ngumoya. Ilitshe lelo laba yintaba eyagcwala umhlaba wonke." UDaniel waqhubeka wathi, "Nanko okutshiwo liphupho lenkosi. Ikhanda legolide ngumbuso wakho. Isiliva ngumbuso ozalandela owakho. Ithusi ngumbuso ozabusa umhlaba wonke. Umbuso ozalandela uzabe uqine njengensimbi. Umbuso ozalandela lowo uzakuba lezingxenye eziqine njengensimbi lezingaqinanga njengebumba. Ilitshe eliba yintaba ngumbuso kaNkulunkulu ozabhubhisa yonke imbuso wona ume kuze kube phakade." UNebukadinezari waguqa phambi kukaDaniel. Wathi, "UNkulunkulu wakho nguye okutshengise iphupho leli. Akula onjengaye." UNebukadinezari kazange ambulale uDaniel, kodwa wamnika isikhundla esiphezulu lesokuba ngumbusi eBhabhiloni. Unanzelele yini ukuthi uJehova wawuphendula njani umthandazo kaDaniel? Basebeqoqela amakhosi ndawonye endaweni ethiwa yi-Amagedoni ngesiHebheru. Isambulo 16 verse 16. Imibuzo. Kungani uDaniel wenelisa ukuchasisa iphupho likaNebukadinezari? Iphupho lelo lalisitshoni? UDaniel 2 verse 1 kusiya ku-49.